Iningi labakhulume kulombuthano wanamhlanje owenzelwe eMedia Center eHarare bathe isisekelo sombuso siyaqhakathekisa abesifazane beZimbabwe kodwa kakula sifiso sokusilandela kunkokheli. Unkosazana Eunice Wobe, omunye wabakade bekulumbuthano wanamhlanje uthi kumele abesifazane batholiswe imfundiso ngamalungelo abo njalo leyo mfundiso itolikelwe ibe ngendimi abazizwisisayo.
I believe ukuthi abantu besifazana bakwanisa ukuthi babalance for better. Abafazi bafanele bafundiswe. Ama messages e-constitution kufanele ukuthi khona a-translate into vernacular, like my sister said. Abe sindebeleni, abe shoneni, so that even umuntu osemaphandleni uyakwanisa ukuba le yedwa azi ukuthi ama rights akhe ami njani. There is also need for continuous awareness raising wherever each one of us who is aware of the constitution goes. Talk about that message. It is your right. You need to know about ABC. People need to know their constitutional right. Whether you're a man, whether you're a brother, whether you're a sister, we need gender balance because balance is for better and balance is development.
Omunye njalo obekulumhlangano intathele izindaba esebenzela iMedia Center abayibo abaqoqeye lumbuthano unkosi khona Dibithi. UDibithi yena uthi isisekelo sombuso sisobala ngamalungelo abesifazana.
Umhlangano esibe lawo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu. Ikakhulu ekuthini i-constitution yethu yeZimbabwe ilemthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini bekwazi ukusebenza ukudevelopha ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imithetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine esikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi a-implement ama-laws lawa ngoba avele akhona. Okunye okuphumileyo emhlanganweni loyo ukuthi khona abantu bathi khona ipower ekhona isebadodeni. Njalo nxa amadoda engafuni ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe i-constitution kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo kungaba ngabezombangazwe ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi athekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa singalungiswa nguhulumende kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution ukuthi ivoice yabo mama ibe yinye bedimande ama-rights abo.
Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngendlela yokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazana lendima abayidlalayo ekuthuthukiseni ilizwe. Owenziwe ngalinyanga kaMbimbitho eNational Women's Month minyaka yonke. Lumbuthano wenziwe phansi kwendingimba ethi hashtag balance for better. Ubuqoqwe ngabomsakazo oweStudio 7 usebenzelana labe Media Center. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.